Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 lwezi 2020 ngifakethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlane wecoronavirus subhangile inani lawo lapha kobulawayo liyaphezulu. Abantu bayenza santando, abalandeli ama-lockdown regulation afakwayo, lokho besenza amaphathi begida bekholisa benatha utshwala hawu.
Umhlobo lwemandebeleni qhubekela phambili. Kusiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 elizweni lonke.
Izikili lezo sifuna zibheke ingqubela phambili yakusasa, ngoba kuyakhulunywa manje, kukhulunywa ngabo 4th Industrial Revolution. Sifuna ukukhangela ukuthi izikili lezo ezizophiwa abantu nezizoncediswa yiprogram leyi ziyabridge igap yezikili esezisifa manje, ngoba ziningi izikili esezisifa kodwa sekuvuleka ezinye. Sifuna kuye ngalolo hlangothi.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sebesungule uhle olukhangelelwe ukusiza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ukusungula amabhizimusi. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joseph Biden, osobala ukubana unqobe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika olusanda kwenziwa. Ukhangelelwe ukukhetha amalunga edalela ikhabhinethi yakhe kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlubulo wemandebeleni uqhubekela phambili usiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Kunje phakathi kwabantu ababulewe yiyo izolo, ababili babo ngabalelo dolobho. Kuthi kwabahlole batholakala bele gciwane leli izolo, abangamashumi phose amane babo, 39 ngabakobulawayo lasesigabeni seMathebeleland North. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
COVID-19 isibulele abantu abanengi emhlabeni jikelele, ikakhulu eMelika, kodwa eZimbabwe leli gciwane beseliveza ukuba selinganeno ngaphandle kwezigabeni zeMandebeleni lapho elikhanya seliqalile ukukhwaza ngolaka. Ingcwethi zezempilakahle emhlubulweni eMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown. Omunye walezi ngcwethi ezilombono munye ngumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya.
Inani lawo lapha kobulawayo liyaphezulu. Gciwane leli le-coronavirus lizabulala abantu abaningi, ngoba kaliyindawo lokhu elikhona liqansa lisiyane limemetheka njengomlilo. Siyaxwayisa kakhulu ukuthi lilalele khonoko, njalo uhulumende laye siyamncenga ukuthi abisele njalo le-lockdown elalivele lingayithandi abaningi benu. Nxa kungela-lockdown ngibona impilo zabantu abaningi lekhisimusi lonyaka lisoze liyidlale kuhle, kuzabe kuzinyembezi kunjalo siwe emangcwabeni. Ngiyalixwayisa kakhulu bantu bakithi.
Esikolweni seJohn Tallack High School esingaphandle nje kwedolobho lakobulawayo kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu benegciwane leli, okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Abenhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu oweZimbabwe Christian Alliance baphe usizo lempahla yokuzivikela ku-COVID-19 esikolweni lesi seJohn Tallack. Umfundisi uSaints Funder wenhlanganiso le uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho ngaphansi koncedo lwesikhwama senkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 lokusiza obulawayo iMathebeleland North le South Air COVID-19 eyavela ehofisini eForeign Commonwealth and Development Office.
Sinafanelisile ke ukuhambisa imithi yokugezisa izandla, njalo le mithi eyokuthi begezise lapha abantwana abahlala khona ukuze amagciwane lawa afe, kungabe kuyilapha abalala khona kuma halls, kuma toilets and so forth. Njalo ke sibanike lama sanitary ware wenzela ukuthi intombazane esikhona zithole ukuthi zisebenzise wona lama tissue paper adingakala xa kule mkhuhlane njengaleyi, lamabhakethi okugeza, lezi zitsha zokuthi befakele kuhle behlukanise imigano lezinye izinto ukuze lutha abantu bengathelelani imkhuhlane.
Umqondisi wezempilakahle emathebheleland north udokotela Munekai Phasingani uthi sebehlole abantu abedlula amakhulu ayisithupha eJohn Tallack High School njalo sebasungule ikilinika kulesi sikolo. Izisebenzi zikahulumende yizo ezelapha abantu, akula muntu ongenayo kumbe ophumayo.
We tested all of them and then we got 184 positive. We isolated them, the rest and quarantined in the school day. We did put a certain clinic in the school day. Our staff are in the school following the positive one, following the negative one, disinfecting the place, giving health education and as well treating anyone with any other condition.
Uhulumende kanye lengcishi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni, ikakhulu ubulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo, kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kwele-South Africa, kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Lisiyatshona ilanga layizolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili 209 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 74 abagoqela ababili ababhubhe izolo kusukela mhlazilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munemunye 9220 abahlole batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba munemibili 8250, sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olwe COVID-19 ezwekazi le-Africa. Kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million belegciwane leli, labulala inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 49,702 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisithupha 58.8 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi 1.4 million elemelika. Yilo elilokhe likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele likuzigidi ezedlula ezilishumi lambili 12.2 million, labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 256,800. Abenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sebesungule uhlelo olukhangelele ukusiza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ekusunguleni amabhizimusi kanye lokwabelana amacebo emisebenzi. Yintuthuli zindaba yethu yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uluhlelo olusungulwe edolobheni leJohannesburg lenhlanganiso ithi zabhalisa izizalwane zeZimbabwe ezisemsebenzini wamabhizimusi akumhlangothi ezijeneyo zempilo. Ngemva kwalokho izaqoqa imihlangano yokufundisa lokuphana amacebo emalokishini akwele South Africa, lapho abeZimbabwe labo abazafundisa khona abakwele South Africa lezi nhlelo zamabhizimusi. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi labo akwele South Africa labo abalenhlelo zamabhizimusi bazakwenza okufanayo. Lokhu ke kuzakwenza kwabelwane ulwazi lamacebo kungelambadalo njengoba lezi nhlelo zikhangelele ukuthi zithole uxhaso lwemali kumabhizimusi ajineyo.
Izikili lezo sifuna zibheke ingqubela phambili yakusasa ngoba kuyakhulunywa manje, kukhulunywa ngabo 4th Industrial Revolution. Sifuna ukukhangela ukuthi izikili lezo ezizophiwa abantu nezizoncediswa yiprogram leyi ziyabridge igap yezikili esezififa manje, ngoba ziningi izikili esezififa kodwa sekuvuleka ezinye. Sifuna kuye ngalolo hlangothi
labo-ke abathanda kufunda labo baza kwenzelwa isifundo zemisebenze bulenjini be internet lapho abaza ncediswa khona baze bafunde kungelambatalo. Umnumzana Mkhwananzi uthi labo abalenhlelo ezintsha zokusungula amabhizimusi agoqela izalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa bazathola uxhaso oluvela kubosomabhizimusi.
Lokho sicabanga ukuthi kuzokwehlisa ukuqubuka kodlame nokungezwani kubangwa o ingcosana yama resources lawo akhona. Kanti ma abantu sebeqeqeshekile ndawonye banengqondo efanayo and nezikili ziyabenza ukuthi bathuthuke. Kakhulu sihlose yona i-host community izakhamizi zalawo ukuthi hayi that is lalokhu lalokhu esikwaziyo. Wozani sisebenzisane siqeqesha.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe i-consulate eJohannesburg unkosikazi Melody Chaurura laye obekhona kusungula lolu hlelo ngomunye wabemukele lolu hlelo ngezandla zombili.
As the embassy and consulate.
Njenge embassy le consulate siyathembisa ukuthi sizalixhasa kukho konke elikwenzayo ukuthuthukisa impilo yezizalwane zeZimbabwe.
And in other countries to which we are accredited.
Umsekelo kanobhala jikelele ebandleni elibusayo kwele South Africa ele African National Congress unkosikazi Jesse Duarte laye obekhona kusungula lolu hlelo uthe kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe lezizalwane zakwele South Africa badinga indlela abangasizana ngazo hathi abangazondana ngazo.
We are no longer in a position to deny.
Liqiniso elingaphikekiyo ukuthi kufanele sihlalisane ngoba abavela kwamanye amazwe bazahlala bekhona.
The youth of South Africa will be able to go to Zimbabwe and find a job there. That is what we must look towards and we must look forward to that.
Usenjalo somabhizimusi abayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abakade bekhona emkhosini wokusungulwa kwalolu hlelo bathe sokufaka esikhwameni salolu hlelo amarandi edlula inkulungwane ezilikhulu 140,000 rand. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa Nginguthuso Khumalo.
Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joseph Biden osobala ukubana unqobe ukukhetho lokudinga umongameli welemelika olusanda kwenzewa kuleli lizwe. Ukhangelele ukukhetha amalunga edalela ikhabhinethi yakhe kusasa. Laloba umongameli Donald Trump engeke emukele ukubana unqotshiwe kulolu khetho esithi alukutshwanga ngemfanelo okwenza wacilwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhangelelwe ukuthi uzakhetha umnumzana Tony Blinken ukuba umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. Kubikwa ukuthi uzakhetha njalo unkosikazi Linda Thomas Greenfield ukuba amele ilizwe leMelika kwinhlanganiso ye-United Nations. Laba ngabanye abantu abasebenza kwesikhathi eside kuhulumende weMelika kodwa basuka sokubusa uTrump ophikisa impumelo yokhetho ezabelweni ezigoqela iGeorgia, Michigan, Pennsylvania leArizona okwanqoba khona uBiden. UTrump usecele ukuba kubalwe kutsha amavoti eGeorgia. Abalandeli bebandla lamaRepublicans kukhanya befuna ukuthi kulahlwe amavoti abantu abavota ngeposo endaweni lezi besithi akuvotwanga ngemfanelo. Kodwa imithethondaba eminingi isilahle amacala angama-30 aphanyekwe libandla leli lisithi ukhetho alwenzwanga ngemfanelo. Kubikwa ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu abakhokhela izabelo badinge abazahambisa ama-electoral votes eWashington DC kuziyavotelwa umongameli ukuze bavotele yena. Kodwa amagqwetha amaningi kwele Melika athi lokho akusuze kuguqule impumela yokhetho eveza ukuba uBiden wanqoba kukhetho lukamongameli. UBiden uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Esikubona ngokhathesi sibona ngani ubuchapha obumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhlonso yakhe yini kodwa-ke akwenzayo kuyayangisa okunye okumangalisayo. UTrump uqhubekela phambili esithi wacilwa libandla lamademocrats.
Which I won, by the way, but you know, find that out. Almost 74 million votes.
Baningi abantu babefaka ama-advertisement ebengikhotoza kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Singakhangela-ke 74 million amavoti ami. Baningi sibili abantu ababephikisana lami kodwa-ke kulo msebenzi owakumele ngiwenze.
I've never seen anything quite like it because I told them I'm going to have to do this.
ukwenzakala eMelika sokuthi abanye abantu kwele Zimbabwe bebambe owangaphansi. UMnumzana Mvundla Khuphe uthi loko kulokuxokozela kukhetho lolu kukhanya ngani lwenziwa ngemfanelo.
Siyakuzwa sifuna ukuvota kuhle, wavota kuhle abantu benkosi ngalathi eZimbabwe siyavota sokungaxokozeli. Ngo-2023 sizabona kuzavela lapho uzawela khona indulo xaxawu siza kubona. Utshengisela ukuthi vele unumber 1 uvele ngunumber 1. Hhayi, singakhaleli kakhulu bantu, sibonge uJehova bavote kuhle abantu benkosi, sizwa abalaleli lathi noma sizwa abakhuluma abathi hayi kuvotakale kuhle, sicela leZimbabwe bakithi kuvotwe kahle.
UMnumzana Sikhumbuzo Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ngomunye njalo olandela ukhetho lolu.
Mina ngokubona kwami ngibona lube lukhetho olube nempumelelo, lwakhethwa kahle. Ilizwe phela elikhulu elinjengabo-America amazwe lana abhekelelwe ukwenza izinto ezilungile. Inkinga nje ukuthi uTrump akakhoni ukuvuma ukuthi udliwe.
Okwamanje uBiden usevotelwe ngabantu abafika phose izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili 79.8 million. Kuthi uTrump ulamavoti edlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 74 million. Amavoti la kawenzi ukuthi umuntu angene esikhundleni sikamongameli njengoba kusetshenziswa okuthiwa ngama-electoral votes. UBiden usethole ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Ovotelwa ukuba ngumongameli kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamajumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhipha Stube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela ukonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele ngokuvukela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka iseMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Kulabatsha abahlala emizini embala yaseHarare yasebencedakala kakhulu phansi kwenhlelo ezasungulwa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. Lolu ncedo lugoqela imvunulo esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini, ulwazi lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamagwa, lokwelatshwa nxa bethe bayithelelwa. Lolu sizo baluphiwa ngabenhlanganiso ezimeleyo eyethiyeza abayethekelela limizimaviki wonke phansi kwendlelo zabo ezimbalwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Luba nje uhlelo lolu khutshwa kanye ngeviki emizini ehlala abaningi enjenge-Warren Park, Heathcliff, Tafara leBudiriro nenhlanganiso ezimeleyo eyethiyeza. Abatsha abaphatheke kulezi nhlelo bathi luyabanceda kakhulu ukulondoloza impilakahle yabo ngalezi zikhathi zobunzima umuntu wonke ebhekane lobunzima bokumelana legciwane le-COVID-19. Urozina Chuchu ohlala emzini we-Warren Park ngomunye wabatsha abathola uncedo lwabethiyeza lolu.
And because even tikatarisa kunze kuzvinhu we can't afford to buy them.
Izinto zakhona zinzima, kasenelisi ukuthenga amaphedzi. Athengiswa ngedola leMelika, ayakhwela nsuku zonke. Abethiyeza basinika eyilawo asebenziseka okwesikhathi eside.
Unkosikazi Juliana Ndoro ohlala e-Warren Park uvumelana loChuchu esithi engakatholi usizo lwabeshiyeza bebesebenzisa imvunulo engahlanzekanga.
Abathi kutiphaya ama-washable ekuthi wakashandisa this month, next month umasoka umawatch.
Basinika amaphedzi asebenzisekayo okomnyaka wonke. Kuyasinceda thina abantwana ngoba asisasebenzisi amalembu lokunye.
UBreden Chivongotse oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ngomunye wabasizakalayo ngohlelo lwabeshiyeza abeza kanye ngeviki e-Warren Park. Yena uthi ukhangwa imfundiso abayiphiwayo endabeni zemacansini ngoba kunzima ukuyithola ebazalini lubonakala kuludaba olulihlazo ukukhuluma ngalo.
Basinceda ngendaba zecansini, basinceda ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela. Abeshiyeza bayasiza kakhulu ngoba uyenelisa ukukhuluma labo batshele inhlupho zakho nxa bekuthatha igazi bahle bekutshele impumela.
Osakulayo ukumbira idamba yena uti izibhedlela zekansili emzini Warren Park zivaliwe ngenxa ye COVID-19 osekubangela ukuba abatsha baswele ukuya khona nxa bethe babaludubo luzimpila kahle.
Izibhedlela eziningi eWarren Park azivulanga, ijeza iyasinceda ngolwazi njalo langemithi, kuthi labo abayabe belomkhuhlane bayapha imithi.
Abenhlanganiso ehiyeza bathi basebenza labatsha emzini ebalisa iWarren Park Jafara Budiriro lasehetikivu. Bathi njalo baqala uhlelo lolu ngemva kokunanzelela ukuba abatsha abaningi bayesaba ukuhlangana labantu ababaziyo izihlobo lwabazali nxa bengakhetha ukuya emakliniki uyadinga uncedo lokwelatshwa imikhuhlane enjengengulamakhwa layo yonke ethelelwana emacansini. Ngakho-ke bathi kuqakathekile ukuvuma ukuba abatsha sebesenza ezocansi bengakathathani lanxa abazali bengafuni ukuvuma lokhu okulapho ababona kulesi sikhexe basungula lolu hlelo ukuze abatsha bafundiswe ngezemacansini bavikeleke emikhuhlaneni efana nengculaza i-HIV AIDS. Abethiyeza bathi ngenxa yokonakala kwesimo sezempilakahle elizweni abatsha abaningi bayalusela ulwazi ukuba baziphathe njani ukuzivikela lokutholeni uncedo lokulatshwa nxa bethe behlelwa imikhuhlane. Ngakho-ke bona abatholisa lolo lwazi losizo lokuzivikela ukuzithwala bengahlelanga nangobubi bokukhipha isisu. Umphathintambo wezempilakahle omunyenjalo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uyavuma ukuba umonakalo okhona kuhlangothi lwezempilakahle ngakho-ke kumele ulungisiswe. Esamukela imota ezithwala izigulane eziphiwe uhulumende inkampani yamafutha e-Rigan, uChiwenga uthe kuyadingakala ukusebenzelana kwabantu bonke beZimbabwe abaphakathi baphandle kwelizwe, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labamakhampani ukuze bancede ukuze ilizwe lithuthukise uhlangothi lwezempilakahle.
As we appreciate this hallmark of corporate social responsibility exhibited,
ngesikhathi lapho sibonga usizo lolu olwe-Rigan Corporation Private Limited ngincenga amazwe onke abasemazweni ahlukeneyo labanceda amazwe ukuba basincedise lathi
worthy cause.
Kunje izisebenzi zezempilakahle ziyakhonona ngeholo eliphansi abalitholayo osokusenza ukuba abongi basebenza amalanga abalutshwane kulalawo akhangelelweyo. Odokotela bekhala ngokufa kwabantu ngenxa yokuswelakala kwemithi. Umkhuhlane we-COVID-19 usungezele kakhulu isimo esibi ezibhedlela lamakliniki ngoba izisebenzi ziyala ukusebenza kungela okwaneleyo okokusebenzisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Lithi lizavumela ukusungulwa kohambo lwezimota ezithwala uzulu zisiya kumbe zivela eZimbabwe, South Africa kanye leZambia. Ukuhamba kwamabhasi kanye lezinye izimota ezithwala uzulu kukhangelelwe ukuqala ngolwesibili lweviki ezayo. Intatheli zendaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezokuthwala kwabantu lempahla kweleBotswana umzana Thola Hanyo Sihoko uthi ngokuvulwa kwemingcelengo yeviki ezayo amabhasi lezinye izimota ezithwala uzulu lazo zavunyelwa ukuhamba. Uthi amabhasi asuka eFrancistown siya koBulawayo leHarare asezaqala ukuhamba kugoqela lamanye ahambela amazweni afana leSouth Africa kanye leZambia.
The government has taken a decision to permit the movement of cross-border.
Uhulumende usethethe inyathela lokuvumela ukuhamba kwezimota ezithwala uzulu zichapha umngcele. Lokhu kuzasungula mhlaka 1 Mpalakazi. Kuzavunyelwa la mabhasi yasuka eFrancistown esiya koBulawayo lasuka eFrancistown esiya eHarare.
That will be operating from Francistown to Bulawayo and Francistown to Harare.
Ukusungulwa kokuhamba kwamabhasi kuza ngesikhathi eleBotswana libona inani labantu abatholakala belegciwane le-corona liqonga. Kodwa uSehoko uthi izihambi kuzamele zilandele imithetho ekhona yokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
I wish to emphasize that we still need to.
Ngifisa ukugcizelela ukuthi kuzalandelwa yonke imithetho eyafakwa ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Towards the prevention of the COVID-19 infections.
ukusungulwa kokuhamba kwezimota ezithwala uZulu indaba ezimnandi kwabezimbabwe abakade besevalweni ukuthi mhlawumbe abasoke baphumelele ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Rodwell Moyo olebhizimusi yokuthengisa impahla ezitheneyo kule Botswana uthi kuyathokozisa ukuthi uzakwenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe.
Ukuvalwa kwamabhoda thina njengamazimbabwean exporters silimele kakhulu nxa kade kuvalwe, that means impilo zemoto zethu bezingasahambi kuhle and then isifike sikhale kakhulu ngamacustomers abe relya kithi. So we are very much happy and excited nge-resumption of trade.
Omunye njalo umnumzana Mthabisi Dube uthi noma nje umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka kulesidingo sokuthi abantu bavunyelwe ukwethekelela isihlobo nabangani sokuphose kufike umnyaka ingcele ivaliwe.
Indaba ezinhle kakhulu ukuthi amabhasi asezaqala ukuhamba endaweni ezifana phakathi kweBotswana leZimbabwe kanye leSouth Africa. Siyayibona indaba ye-corona kodwa kuyafika isikhathi sokuthi kumele abantu bevunyelwe ukuthi bayefika ekhaya.
Ukuze umuntu ayenelise ukusebenzisa imota esithwala uZulu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi abanamkhuhlane we-COVID-19 njalo singabi sidala okudlula amalanga amathathu. Abamabhasi bazakhangelelwa ukuthi bahlanze izimota zabo ukuze bengafaki isihambi engozini yokubanjwa i-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Zemidlalo seluphenduke insinda baphendule udaba lokuxotshwa kweqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa ama-under 17 elimela ilizwe kumncintiswano walonyaka owekosafa men's under 17 oqhutshelwa kwele South Africa. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu basele bebambiwa ngaphansi ngemva kokuba iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa elimela ilizwe ligxotshwe kumncintiswano we-COSAFA Men's Under 17 ngolwesihlanu olwedluleyo. Isizathu sokuxotshwa kweqembu leli kuthiwe lilabadlali asebekhulile kodwa kuthe ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isithe icela ubufakazi balokho, udokotela osebenzela inhlanganiso ye-CAF uThulani Ngwenya ukhuphe umbiko esithi ukuhlola amathambo okuyo indlela eyasetshenziswa ukuba kubonwe ukuba abadlali libangakanani akuvezi obala ukuba umdlali uleminyaka emingaki.
The MRI has always been, before it was called MRI for age determination. It is
iMRI yinto yakudala njalo kudala yayibizwa kuthiwa iMRI for age determination, kodwa lokhu sokwaguquka ngoba singabantu silemvelaphi ehlukeneyo. Sidla ukudla okutshiyeneyo okutsho ukuba asikhuli okufana nayo. Ekwenzayo iMRI yikuthi ikhangela ukuba ithambo selihlangene yini, njalo nxa ithambo lomdlali selihlangene, lowo mdlali akavunyelwa ukudlala kulumncintiswano, kodwa lokhu akutsho ukuba lowo mdlali useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa.
Udaba lokuhlolwa kwamathambo belivele seludale enkulu impikiswano kwele Zimbabwe phambilini kokuxotshwa kweqembu leZimbabwe kumncintiswano weCOSAFA ngemva kokuba umdlali odabuka ewange uClive Chuma kuthiwe utholakale ukuba umdala ngemva kokuba abadlali behlolwe amathambo. Umama kaClive Mhlabe wasilawula isililo esithi umntanakhe bayamhlolela. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi kuzamile kusetshenziswe ezinye indlela ezicacileyo ukuhlola ukuba abadlali bangakanani.
Impumela ye-MRI ayitsho ukuthi umuntu uleminyaka emingaki. Why kusetshenziswa impumela yakhona ukudisqualifya amathimu kutournament enjenge-COSAFA? Ngibona ngathi zikhona ezinye indlela ezingcono ezingasetshenziswa ukuthetha iminyaka yomuntu njengabo-birth record le-birth certificate zokuya ezikolo zabantwana. Lokhu kwe-MRI lokhu mbona ngathi akusebenzi.
Iqembu leZimbabwe liphenduke namhla ekhaya ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ingatholanga mpendulo evela kwinhlanganiso ye-Confederation of African Football ngemva kokuba iZifa ibhale incwadi isithi eleZimbabwe limsulwa kulolu daba olokudlalisa abadlali abadala kumncintiswano we-Under 17. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Singeke ihlukane izihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umhlobo lo weMandebele niqhubekela phambili usiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi